Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngiphathe intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osesusiwe.
Lesikhangelele ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC, wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enxeba bona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale labade khona baze bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaya lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi Lupane Irrigation Scheme lolwelupane Water Supply ezisungulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki edluleyo elupane.
So abantu sebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama-election kubuye ezimnandi, kubuya amanga, kubuya ukuthiwa siyadivelopa, kodwa abantu bengakuboni khonokho okuthiwa kuyadivelopa.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi mtambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osusiweyo. Umongameli Emerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi mtambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugatsha lwezemfundo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso, uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry ekadikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngupresident abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo loku kukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelele ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC, wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu, engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service, buye sikhangele i-ministry of education, akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle, ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenileyo, sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi, konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicokodisa, ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalutho, sikhangele ngesilungu okuthiwa yi-merit. Ngayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo. UMathema wehlulekile nasikhangela izinga lababalisi abakilo, nasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi, indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations, indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma ngombafo sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyindlela okumele yenzwe ngayo. Ngoba sikhangele konke okwenzakalayo, sizabuyela emuva kuPEMSEC education. Umama wasihleka njengababalisi. Laye nalowo kathesi sikhangelela ukuthi njengomuntu uvela kupresident's office, ngumuntu ade grunywa ukuthi kathesi nxa usiya kuEducation sifuna uyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini, abe mgceke ezakhamizini, abe mgceke lebantwaneni.
UMnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS. Lokhu sikudaba lunye sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo.
Yikuthi laba bantu badla kukwenza ingabe yini, ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaKhembo Mahadi kulesa sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMahadi bachithwa kwangathi ihofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kukaKhen Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKhen Mathema. Yebo kungaba njalo, angavuka nje la esengumsekeli kaMphathi Ntambo kodwa vele khona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla ungelani ungelasikhwama uyakhulumani. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxa babona ukuthi engxenye ihluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa likhaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababala singapheli lezikolo zivulwa zivalwe zivulwe zivalwe ezikoleni iCovid ibharile iyale. Enxa bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babona ukuthi kambe yena ginye ilitshe lo angenelisa yena ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe uMnumzana Khen Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubulo weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla sokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane. Kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya ke kungakukhanya ngendlela ezijiyeneyo kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo yebo kambe kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho kuprimary and secondary education oluningi. Hayi, ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda uthindi ye abaningi kangako. Lesiyana esehome affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe, yizo esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokhu kweprimary and secondary education. Ngakho ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi omphathi Ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende. Yikho ke kube sekuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi Ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana laba balithi kuphelele khonapho abazali babe khonona belekhatshana. Kanti lesi esemphathi Ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise kuba yiso sibopha abantu, yiso esichithiza lemhlangano yamabandla abo la abephilisa yiso njalo leso esixoxana la laba abengathi abazimele bodwa ama NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esekuba ngumphathi indaba wasekhaya yiso esilamandla odlula lesi esiphiwe yena lo open wasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye
umnumzana Thande kwezintimkandla wange waba ngumphathi isikolo njalo eyingcwethi kwezombusazwe. Izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lupane irrigation scheme lolwe lupane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elupane. Inhlelo lezi zikhangelelwe ukuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu. Umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini sihlalo walesi sigaba kubandla lezanu PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo. Umeli welupane East edale lephalamende kubandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa.
Esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi elupane ikakhulu elupane East ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation. Sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe. So ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangeleleyo ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga. Sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries isinkwa sitholakala esigabeni. So sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokho esigabeni.
Ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na?
Ihlelo sikhuluma ngalo lohlelo olukhona ewadini okuthiwa igwamba ward eselupane lapho okuledamu elikhulu ibubi lupane dam. Irrigation leyo ibizwa ngokuthi ibubi lupane irrigation. Lapho ke ukukhangelelwe ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90 so far kulama members aregistileyo akwanileyo abangaba ngu-45 kutsho ukuthi inani langkhona likhangelelwe ukukhula. Siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baya bedonda. Ngokunjalo-ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona. So ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngomhlobo ukuthi lowo muntu ngwaliphi bandla ngoba le iproject isezandleni ze-Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe agritechs.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edalele parliamente njalo ekubandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselupane. Kodwa umnumzana Bet Nico Bebe owayimela inkayi South edalile parliamente uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa yinkampani yelizwe e-ADA.
Akula nto egenuine lapha sithandekile lawona lawo ama-irrigation ka-ADA ayengama-irrigation ayevele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba bavuseleleyo by the way basebewanike ilisi ku-track i-track yayisivuselele sebewathatha nxa sebewathatha bewabisela ku-ADA abawathathe bewabisele ku-ADA kodwa ayisiba bawalungisileyo. So kamboni ukuthi kule nto ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama-irrigation e-ADA kuseva izakhamizi sakhamizi ngoba iAda yikampani yehulumende isakhamizi esizakheleyo embonqani asisoze sibenefite from that other project so lokana ikuvala abantu amehlo ngoba ama elections sebuya so abantu abantu sebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama election kubuye izimnandi kubuya amanga kubuya ukuthi siya developer kodwa abantu bengakuboni kono kokuthiwa kuya developer angiboni ukuthi kona ukuqamba amanga kungenza ububelo kuyikonomi yeZimbabwe instead okuliqiniso ukuthi kona for 41 years bekulokubusa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufanele ukuthi ngawo yazenza 30 years ago selokuba sibazazenza kathesi njalo bese hluleke ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezulu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezulu kwe 41 ezadlulayo belokhu bese bayalungisa akula kulungisa abakwenza sithandekile eqinisweni abantu bezimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu
lo ke ngumnumzana Abednego Bebe wayemela inkayi South edalele parliament Jale zempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala kobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus iningi lababanjwe leli gciwane abangamachumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba seMathebeleland South
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC
ukwamanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla leMDC Alliance. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sekumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezinsuku. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balibonani lonke bantu beZimbabwe balibonani. Kwele nilazo ukuthi lihlangane. Uphatha ngapha kithi siNdebele lihlangane but bengicela ukuthi ubaba bangibize company impela behlangene wonke abantu beZimbabwe omthwakazi namaphatha afuna ukufonya la akubhida ndlovu but kunabaholi abanye sibadingayo abangangena nokungangijabulisa ukwenze ngabo Jonathan Moyo ukwenze ngabo Wilshinemncube ukwenze ngabo Mama uMakhube ukwenze ngabo David Coulthard ukwenze ngabo Tendayibit esibambeni kodwa kuphathe ngabi ibandlulo lomhlobo kusuka ikuthi naba abangayiholiye kube namaphini hhayi hhayi engikusisindawo ngangamashona ngena iqualifaye emsebenzini phuwa isikhundla esihle ngayamandebele iqualifaye esikhundleni phuwa isikhundla esihle alokhu kwamaphini ayizange ihluleka phela all those iminyaka esiyimidelile akulanto eyenzayo ngaphinaphinani ngithole isitarata seziphilile dedeke kule sitarata ngiyabonga
Sawubona balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7. Le ikhuluma indoda yaseLubani ekhuluma iSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana abantu bakithi ukuthi uhulumeni wakithi athi yena usanctioniwe kuyikuthi naye usanctione abantu bakhe. Abantu baseZimbabwe basanctioniwe, basanctioniwe nguhulumeni. Naye uhulumeni ukhala ngokuthi usanctioniwe ngama-Western. Kodwa ke siyakubona kwama Western okwaka sekhaya ke lapho eZimbabwe kuthi sikungasagibeli amabhasi mangabe ungahlatshwanga kuthi awusayindawo mangabe ungahlatshwanga awusangeni isitolo mangabe ungahlatshwanga kuyikuthi ayisiko kusangishila umuntu yini lokho ngoba yona ihulumeni yethu ihulumeni yeZimbabwe hayi kwethu yethu eZimbabwe yabo bona labo baphezulu ngoba bona ebabadlawo basuta zonke isidingo bona ngezabo akusiyethu le ngoba vela kusayikhiphwa ngabantu isikhiphile yona.
Nivuka njani hlobo ezinhle, sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo hlobo ezinhle nami ngisizalwane sakhona apha eZimbabwe. Okuthiwa ngufamona ngwenya ngapha eMatsouth. Nginibingelela hlobo ezinhle nonke. Angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu, ngifuna umuntu. Nani ngithanda ukubona abantu njalo nani yabathanda abantu nani ma studio 7 ngilomthandazo omuhle enhlizweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho liyasinceda sibili kakhulu umsebenzi wenu muhle siyawubonga wonke yikho ngani 10 min inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama studio 7 hlobo zami thina sithanda ukukhuluma inhlamba mayivulwa ivulwa ngama studio 7 ifike endlebeni zabo kube sekungathi kwesinye isikhathi nabo hayi inhlamba makhiwa hayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize kanti kukhanya ukuthi ungubhinya abantu beselicabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka inhlonipho kayikho yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami noma hlobo ezinhle akuna nhlamba yake yaba indlela eqondileyo ngiyabonga kakhulu ke nami lapho hayi angikhulumi lutho olubi ngiyalivukisa nje lami ngithi hayi amhlophe emhlabeni asiphileni ngothando nangokubambana mina nje ma-studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat-south akusimi ngedwa ufamona okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi sibaningi hlobo ezinhle esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-first lady uXilia Mnangagwa kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathilizwe kanti liyehlulana
salibonani basakazi be-studio 7 salibonani babukeli bonke balaleli baka-studio 7 siyalibingelela umbuzo enginawo ngiwuqondisa kubaba uMagalela inhlonipho enkulu ngiyakuhlonipha baba uMagalela ungumhloni jampela ukhulile kodwa angi understand ma uthi iStudio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo kupublic ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza oTwitter yini usuke wakhuza oFacebook yini usuke wakhuza laloba yini ngama WhatsApp inhlamba sizithola nsuku zonke kodwa ubona uStudio 7
Ninjani muli Studio 7 lobuholi bayo niphila njani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile hayi nathi sisavika lolubhubhani lomkhuhlane lokhona ngithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe alufuni kukhokhela lufuna ukukomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba uMnangagwa nekuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba uMnangagwa ethi ubaba uMonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uChamisa akukaze kuthi ubaba uSibanda ubaba uGawule ubaba uNdlovu angikaze ngizwe vele kubizwa ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangokuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngoba bobani yini ngoba ungakhangela izanu ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni ukuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi uba bobani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale suthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezimelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imbiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. U-General Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan kodwa uBiden wathi wonke amasosha aphenduke ekhaya. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi kungakutshengisani ukwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo ngibona ngathi yena upresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi uyabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuya nokwengezelela amabutho uzokuthiwa ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la i-Afghanistan kwake kwaba le surge yona leya nokwengezelelwa kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswa amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeka. Now-ke ngibona ngathi ungachiya 2500 yona leyo kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiyisa ngapha ekhaya ukuthi kube le sage yona leyo ukuthi kuhanjiswa amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi upresident wayevele esefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo lapha.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Ngibona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo. Ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke e-Afghanistan. Now, abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi-ningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile, ngiyayicinisa, ngiyacinisa yonke into. Wasesima khonapho. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye ngumuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi upresident kavumelananga le advise yona leyo ababempha yona. Angikholi ukuthi upresident nxabe advise wabayavuma konke. Okunye bayema endimeni yabo beme khonapho bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo kona.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana Kane Matema osesusiwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.